sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza kuse Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 7 kumpandula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayi varwa asimbovandwa ikanayochaivakareva vanamnangagwa akapindapa lomurafura inikana kuenda kuchitokisi ipeyaco.
Amanye amalunga omdeni kamgabe athi kafuni lakubona umongameli Mnangagwa emfeni kamgabe. Iqula lenhlanganiso yabosaziwayo be-Afrika the Elders ihlanganelo mongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa namuhla yabakhuthaza ukuthi bakhumisane umlotha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amalunga omdeni kamnumzana Robert Mugabe athi kafuni lakubona umongameli Emmerson Mnangagwa emfeni kamgabe. Amalunga la asola uMnangagwa ngokugenqula umgabe embusweni esebenzelana lebutho ngo-2017. Umsakazo weStudio 7 wethekelele emzini kamgabe kozwimba namuhla lapho okhulume khona lezihlobo zakhe ebezisidla ubhedu zisithi igazi lokutshona kukamgabe lisezandleni zikaMnangagwa. Omunye wezihlobo zakhe lezi ngubabakazi wakhe unkosikazi Josephine Jarija.
Amumbo famba kamuwana ndapedza zvangu chokwadi amumbofamba kamuwana sakopati kana avatongi amugadi ndovanganzvarwa nemunhu kuti batwa tsvina kudari kuvabata tsvina
galisoze lafa lamutola sengiqedile so ngeqiniso galisoze lafa lamutola umuntu onjengorobert mgabe ngababuse umgabe nguye ongabanjwa ngumuntu okanjalo njengengcekeza mina nginje so uMnangagwa angangena khonapha ezesikhalela ngiqinisile ngingamenza okubi lasejele ngizimisele ukuhamba ngiyabatshela iqiniso ukuthi lidingane la sizwa ubuhlungu sizobuhlungu angesabi ngitsho ngabe bayekela umntanethu wasifela hatshi ukuyatshiya umntanethu ukuthi afele phandle kwelizwe basizwise ubuhlungu kakhulu thina bemuli yakogushungu uSidanko ubekhala khona hayi sizo ubuhlungu
bakathirwadisa chai vaneke sisu chai kwagushungu.
Abanye bebekhala ngokuthi umgabe ubanjwe ngendlela embi nguMnangagwa lasekufeni ngoba besithi lamafleki kayehliswanga njengokuvame ukwenziwa kungabhubha umuntu ohloniphekayo. Isikhulumeli somdeni wakwaMgabe umnumzana Leo Mgabe utshele iStudio 7 ukuthi amalungiselelo omngcwabo akangabi khona ngoba uhulumende engakabazisi lutho. Iqula lemuli yakwaMgabe likhangelelwe ukulanda isidumbu sakhe yiloba nini. Inhlanganiso yabosaziwayo asebekhulile ngeminyaka yokuzalwa njalo bengabantu abahloniphekayo ezwekazi le-Afrika the Elders namuhla ikhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa ukuthi bakhumisane umlotha ukuze badinge indlela zokuqeda ukuhlupheka kwabantu elizweni. Kubika uMavis Gama.
Ikula lalinhlanganiso lethule inkuthazo le namhla ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Embikweni wakhe umgcini sihlalo wama elders unkosikazi Mary Robinson uthe bakhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okubangelwa yikubhidlika komnotho lokudonselana okukhona nyakenye. Bathola abantu belethemba lokuthi umumo wawuza kuguquka, kodwa uthi kuhambo lwabo lolu oluqale izolo bathole lelo themba selichabalele ngoba umnotho usubhidlike ngamandla, kanti njalo lozulu esehlalela evalweni ngemva kodlakela oluqondiswe ebantwini nguhulumende. Ngokunjalo ama-elders athi kulesidingo sokuthi uMnangagwa uChamisa abamanye amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo babambe iqhaza bakhobe amathambo engqondo bedinge indlela zokulungisisa isimo esikhona. Elinye njalo ilunga lama-elders uDr. Gracia Machel utshele intatheli zindaba ukuba lanxa bubukhulu ubunzima uzulu weZimbabwe abhekane labo, ulethemba lokuthi kungaba lokusebenzelana ndawonye kwabezombusazwe lezinye inhlangothi zempilo ezijiyeneyo ungalungisiswa umumo weZimbabwe abantu baphile ngcono. Kusenjalo ama-elders athi akhala labakhalayo ngokubhubha kukamnumzana Robert Mugabe.
President Mugabe contributes immensely.
Umongameli Mugabe wadlala ihlandla elikhulu kudaba lokukhulela leli lizwe lamanye.
Have a balanced assessment of his contribution.
Umnumzana Chamisa yena uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhalele imuli yakomgabe.
This is a bereavement. We are Africans. We do the African thing. That is to mourn with those who are mourning.
Lesi yisililo njengabantu abansundu, thina silendlela zethu zokwenza into zethu ngendlela yesintu. Okwamanje sithina simanyaneni njengesizwe sikhale sindawoni.
On other issues, on where we need to correct and what we need to do going forward.
Umkhokheli wenhlanganiso ye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi lanxa kukhona okuhle okwenziwa ngumgabe amalungelo oluntu wayengawahloniphi.
Khona ukukhuluma esikwenzayo ngalesi sikhathi ngavele kakhulu ngesikhathi esikamgabe, mhlawumbe ngasile freedom of speech but not freedom of the speech. Kukhona kulungi akwenze kahle, kukhona lakho lapha ayingaphathi kahle. Kodwa ke ngalesi sikhathi osokuqakathekile ukuthi si draw ama lessons from wherever lapha ayevele engasiphathi kahle kumbe lapha ayeqondisisa khona, sithathe ilizwe liye phambili.
Ama elders ebeseZimbabwe ngemva kokunxuswa zihlanganiso zokholo lwesiKristu ukuthi azezama ukukhuthaza ukukhumisana umlotha phakathi kwabezombusazwe ngaphandle kokuhlangana loMnangagwa uChamisa kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Iqula leli lihlangane njalo labameli bakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeGlenview South lezeMangwe bezivota namuhla kukhetho lokudinga abameli bazo edalele ePhalamende. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network ithi bebebalutshwana abavotayo eMangwe. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Dumisani Nkomo.
Njengesinye silama static observers kuma polling stations atshiyeneyo eGlenview South, eMangwe lase eMashingo Central Ward 1. Ekuseni kade kulabantu abalutshwana ikakhulu eMangwe abahambileyo kuya bhodwa, okunye kubangwe ngumqando lo khona namhlanje, okunye kungaba kuyi-aphathi nje. Kodwa eGlenview South kube labantu abaningi abatshele ukuthi bebuyele ezindlini zabo ngakwade bekuma-polling station arong. Lokhu kwenzakale kakhulu eGlenview South. Kodwa nje sibe le nkinga eMangwe ngoba kade kusiba nzima ukuthi sithintane lamanye ama-observer ethu ngoba i-network ngakhona ngale iyahlupha. Ingoba sikwazi highly underdeveloped area, kungena ikakhulu i-network yaseBotswana. Kodwa ama-report asikwanisele ukubana i-turnout yangikhona azange ibe nhle kakhulu endaweni zonke.
Impumela yokhetho lolu singayikhangelela nini?
ambona by 10 to 11 o'clock ama results abe seqalisile ukuphuma. Kuzaba lula ngoba abantu abavotileyo babe balutshwane endaweni zonke kakhulu emango. So ama polling stations probably mayivalwa laphana ngo 7. I-first hour izaba nge-verification. Then after that kuzaqalisa i-counting. Bese beqalisa ukuposta ama results kuma polling station.
Ve kungela kwethuselwa kumbe udlakela?
Azange sizwe ngodlakela ngoba ikakhulu okusebenza eZimbabwe indaba ze ikakhulu emaphandleni indaba ze drought relief.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngowenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network. Kweze maphandleni lamhlanje sixoxa ngamalungiselelo okulima. Vaningi asebeqalisile ukuphendula umhlabathi lo kuvusa uthango lwamasimu. Abanye ngabalungiselela ngendlela ezithiyeneyo. Kuhlelo silomnumzana Difa Dube yena othengisa amathalakita amancane alamavira amabili. Nangu echasisa ngalamathalakita.
Noma umntwana omncane ole 13 years uyenelisa ukuthi awusebenzele umtshina. Umtshina olula kakhulu ukuthi uyenelisa nje ukuhamba ukambile. Nga ungathatha nje inkomo uzikhiphe uziveke eceleni ubusuthatha umtshina nje ufake emuva laphana sekuwo odonsa ikhuba. Uhamba uzibambela ikhuba leliyana ukuhamba uyazihambela nje kodwa awusunduzi awenzi lutho wena okwakho kubamba. Njalo kukhona omunye ohlukeneyo ukuthi uyakwanisa njalo ukuthi uthenge olesitulo. Isitulo lezi uyahamba uhleli kuphela phezulu laphana umtshina uzenzela wena okwakho nje ukuthi ukuqondise uhambe ulime endaweni leyo ufuna ukuthi ulime kiyo njalo lokuqondisa nje ikhuba lakho ukuthi indlela olima ngakhona ingabi indlela ehamba ibheka isiya le nale. Kodwa ngumtshina osebenza lula kakhulu njalo ngumtshina osebenza ngendlela enhle kakhulu.
Kudingakala ilayisensi yini ukuthi ube layo ukuze utshayele?
Lo umtshina babunkomo akudingi ilayisensi. Akudingi ilayisensi ngumtshina ngoba kakhulu okwesitulo lokuyana ngokuzikhethela. Kodwa khona ikakhulu ngumtshina ukuthi uhambe ubambile njengekhuba uhambe ulandele emuva wona uyazihambela wodwa. Akudingi ilayisensi ngumtshina esingakuthatha nje sikufananise mhlawumbe sithi njengomuntu oyabe edinge into efana le-generator.
Ngamakhuba ukulima kuphela kumbe ahlangenele lokuhlanyela kumbe lenza konke kokubili?
Lumtshina lo wenza imisebenzi eminingi kakhulu babunkomo njalo imisebenzi ejabulisayo. Into ongayenza ngayo limtshina nxa ufuna uyenelisa ukulima uphinde nxa uthi uthenge le planta yakho usungathatha iplanta uyifake uhambe uhlanyela ngawo lumtshina. Kubuye njalo nxa ufuna usungakhipha iplanta laphana ufake umtshina wokuthelezela i-fertilizer. Nxa ukuthi ufuna ukusprayer ama-chemical mhlawumbe uhlutshwa izibungu especially kulabo abenza ama-irrigation uyenelisa ukuthi uthenge i-pump ongayifaka laphana phambili laphana ukuthi nxa uhamba uwufuqa uyabe uhamba usprayer indawo yonke. Noma ufuna ukwenza ukuthelezela usebenzisa ama-sprinklers uyenelisa njalo ukusebenzisa leyana i-pump leyana ukuthi uthelezele ama-sprinklers uwenze umsebenzi omuhle kakhulu. Noma nxa ufuna njalo uyenelisa ukuthi uthengele okuyinqolanyana kwakho okuncane okuyinqola kwakhona siyakuthengisa lakho uyenelisa ukuthi uthathe inqola leyana uyifake noma siyathwala amabele akho emasimini uyisebenzisa wona loyana umtshina ukuthwala amabele emasimini. Unemsebenzi eminingi kakhulu amaviri lawo ahambayo kulabantu abalima izilimo eziningi ezihlukeneyo. Nxa kulabanye abalima izinto ezifana le-wheat into elinywa endaweni ebichaphozi kakhulu amaviri akhona alenhlobo ezimbili kulamaviri awerabha ayifo asetshenziswa kakhulu esikhathini eziningi kodwa kube sekusiba namanye ongazithengela wona nxa ungabe ulima izinto ezifana labo-wheat noma ulima emachaphozini amaviri awensimbi. So ngumtshina olemsebenzi eminingi kakhulu njalo imisebenzi elihle kakhulu babunkomo.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola kuyiphi imininingwane?
Bangithola kunombolo zami ze-WhatsApp ezithi 0044786569977. Ngiphinde njalo inombolo +44786569977. Bengamangali ukuthi mhlawumbe besiza ukuthi inamba yaseNglandi noma kuyinamba yaseNglandi kodwa imitshina le imitshina enceda abantu njalo esiyihambisa ekhaya eZimbabwe ekhaya.
Lolo gebe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo mnumzana Difadube yena othengisa okungamathalekita okuncane nje okokufuqa. Ngokwenu-ke balimi lilungiselela nje ukulima. Singeneke kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Bakhona abantu ababethandabuza ukuthi angawuthunjiwa wachaywa, ungani kwakungakhanyi lokuthi wagelwa ngembodlela lokunye okunjalo. Ungasichazisela ukuthi kathi kwahamba njani?
Ngalimala kakhulu okokuthi nakathethi nje angikakwanisile ukuthi ngikhambe kuhle, ngihamba nje. Yasekhanda ngenxa yebelikhulu sike ukuthi okufuna lokubona nje ngenye izihambele ngazibonela nje le nwele azikho lapho kule nceba khona lapho engalinyazwa khona. So i-medical report wonke kukhona, abantu bengakhuluma, ayisimi ngedwa engathinjwayo. Ama-activist amaningi from Harare lapha koBulawayo, into lezi zenzakala and nginje ngikhuluma so ngelamanxeba nje ukuthi lakathesi abantu ngabe ngambona babakwazi ukuthi into le yasonto ezokukhuluma nje we can't fabricate into ezinjalo. Balimala kakhulu and it very sad ukuthi wevu i-official terrorism. Ngangingazake ngikubone nje khonokho ukuthi abantu babuya bethola ama-AK-47.
Bese sikhangela njalo udaba lwakho, abanye bathi ludaba lobandlululo i-tribalism, ubona kuyikho yini lo?
Ya, khona kuhlangene nje, kuhlangene okwe-tribalism kukhona abakugijimisayo and kuhlangene futhi lokuthi ibandla lezanu-PF nalo lizama ukuthi lithathe i-advantage yama-situations anjalo, kodwa kuhlangene. Kuvela kuzanu-PF, okunye kuvela kuma-tribalist. Kodwa khona vele mina into lezi ngangizikhangela, I think siku-2019 this day and age, nxa singakhuluma nge-development, nxa singakhuluma ngokwakha uBulawayo, nxa singakhuluma ngokuthi siye phambili njengamaZimbabweans, akumelanga sikhanye sithi bandlululana nezindimi ngoba akusoke kusincedise. Mina ngumuntu wakoBulawayo lapha, ngazaliwa lapha, ngakhulela lapha, amabhizinisi amalapha, imuli yami lapha. Nxa singathi kulama-problems lapha koBulawayo a-affecta, nxa kungela magetsi endlini yami akutho ukuthi endlini eyomuntu olidonga kumbe olindebele kumbe olishona akhona amagetsi. Sonke siyabe singelawo amagetsi. So kumele sihlangane, sibonisane, sibambane njengabantu bakoBulawayo ukuthi ama-problems esiwafesayo siwasova njani sisonke. Kodwa singathi sisilwa, sibanga nje ama-languages ambone ukuthi sithandawo kuyaziphambanisa kakhulu. Ungagayela lokho okwenzakalayo e-South Africa owezinophobia, into efanayo ukuthi lapha koBulawayo nxa sisilwa sisithi amashona ayengalo, amaNdebele ayengalo, akusuke kusincedise. Abantu kumele benanzelele ukuthi ama-intermarriages amaningi. Yathola ukuthola iNdebele uthethe ishona bazala umntwana, olishona uthethe iNdebele bazala umntwana, idonga lithethe ikhalanga bazala umntwana. So nxa ungathi sufuna ukubandlulula abantu ngezindimi, uzamsplitha yini umntwana nje umgqumi phakathi ukuthi uyihafu, oyihafu lishona, oyihafu liNdebele. Okunye futhi okubangela izinto lezi ukuthi indaba yegugurawundi was never addressed. So abantu kungakhulunywa futhi la ngezindimi. Uyathola ukuthi omunye umuntu ofuna ukwenzisa i-tribalism usuka ethunuka izilonda zegugurawundi.
Hayi, kezwakala. Hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.
Sibonge ijahe elidala uChris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Singeneke kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Victress Mathutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana igxile eSouth Africa. Sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamuke kulelo lizwe lapho abantu abakhethana ngobuhlobo nezizathu ezithiyeneyo.
Sawona msakazi, thina siyinhlangano yezizim imbokodo. Le nto eyenzeka eSouth Africa njengamanje isiphatha kabi kakhulu, ikakhulu kubomama labantwana thina ithi sibabhekeleyo. Kubuhlungu ukuthi sibe sibona omama begijima begcwala izitalada. Angisakhulumi ngabantwana ngoba kubuhlungu, asisazi noma abantwana abasafe la bakhona. Kunzima nokuthi omama bayeke abantwana baye esikoleni kumbe bayedlala phandle ngoba akwaziwa ukuthi baphephile yini lapha bakhona.
Sesikhangela zona izizathu zalolu dlakela, ziliqiniso yini njalo lazo sifuna ukuthi zihlolisiswe.
Msakazi, into engayisho ukuthi ngoba bathi laba bantu bokufika bathatha imisebenzi yalabo bantu balapha eSouth Africa, angeke sale ngoba abantu bangaphandle bayasebenza lapha. Kodwa okokuthatha imisebenzi angiboni ukuthi lolu dlakela solungalokho pho izitolo luthelwane, kutshontshelwane izitolo, zichiselwane izitolo zabokufika. Ma kuyikuthi kufunakala imisebenzi, waye kungayiwe emafemini kuyokhutshwa labo abantu bokufika abasebenza lapha eSouth Africa, kufakwe labo abalapha eSouth Africa and kuhlaselwa labantu labo abangasebenzi. And lokho okokugebengu angeke sale, kodwa ubugebengu abuyenziwa ngabantu bangaphandle kuphela. Labo lapha abalapha amalokali ayakwenza ubugebengu, abenziwa ngokuthi umuntu ubuyaphi. Ubugebengu benziwa ngumuntu nje.
Ungathi abesifazana ababuya eZimbabwe labo baqhatshiwe yini kule imisebenzi okubangelwana yona kumbe eminye ephezulu?
Bakhona vele abantu omama baseZimbabwe bayasebenza, baqhatshiwe, basebenza ema-restaurant, basebenza emakhishini. Kodwa sikhala ngokuthi asibabone phela besiya layo kuleyo msebenzi, besiyofuna imisebenzi, beyincitshwa kuthi haye ngike beqhashwe, kuzoqhashwa, kuqhashwe labo ababuya eZimbabwe. Kodwa sibabona begijima besiya ezitaladi, siya emashopu.
Ngombono wenhlanganiso yakho, ngabe kwenziwani ukuqeda lolu hlupho kumbe ukwenza udlakela lolu lube nganeno?
Uhlupho lukhona i-Afrika yonke. Ukuze lezi zilazalwane zakwamanye amazwe ezitheleka zisize lapha eSouth Africa zingasuki emazwe nazo zisize eSouth Africa, kumele kulungiswe lawo mazwe alezo zizalwane, ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona ukuxotsha izizalwane emazwe nazo zize zizowela lapha eSouth Africa. Ukuze iSouth Africa igweme lokhu, mhlawumbe iSouth Africa ingasebenzisana lamanye amazwe ase-Africa. Of course ingaba khona i-migration yokuthi abantu basuka from ilizwe beye kwelinye, kodwa nothi ngale ndlela esiyibonayo ukuthi sesingaba le 3 million Zimbabweans behlala kuphi eSouth Africa. Akulungisa iZimbabwe, akulungisa iMalawi, akulungisa iNigeria, akulungisa iKenya, akulungisa iZambia.
Sibonile njalo khona ngapha kumaphephandaba eSouth Africa ukuthi kulowesifazana obuleweyo ezama ukuyathatha iparceli yakhe e-post office. Njalo kulezinye izihlakalo lapho kulodlakela kwabesifazana, ungathi ilizwe leSouth Africa liyingozi yini njalo abesifazana abaphephile kulo?
Sithandekile, izinga lokuhlukumezeka, ukubulawa kwabesifazana eSouth Africa liyesabeka. It's shocking, liyesabeka, liyesabeka. Kunzima kuze kuyesabeke ukuba ngumuntu wesifazana eSouth Africa. Awazi noma uphephile noma awuphephanga, ubulawa ngumuntu okuthandayo, ubulawa ngabantu abaseduzane lawe. Lo ntombazana obesiya landa iphaseli yakhe e-post office, wafika watholana lokudlwengulwa, wabulawa. I-post office i-government institution okumele ingane okhuselekile. Kunesigigaba sokababa okulela ingane eziwu-4 ezihenga. Awucabanga ukuthi ingane uphuma kanjani umphefumulo wengane ihengwa? Mawuje uthi uyakucabanga into yakhona nje ivele ihlasimulise umzimba, igazi liyahloba nje mawuyicabanga. Kungenxa yomuntu owesilisa okhawulisa kwesifazana abulala ingane eziwu-4 azihenge. Lokho kukodwa kuyabonakalisa ukuthi abantu besifazana abaphephile eSouth Africa. Awucabange ke thina silawo ma-immigrants ala eSouth Africa, but ulwa kanjani laleyo nto ekuhlukumezwa kwabesifazana lokubulawa kwabo? And nawe ngapho uyagijinyisa, uyihendlela kanjani? Iyendlela kanjani into enjalo?
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Victress Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona iseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazana. Sizigqibeke ezosuku ngembali kamnumzana Robert Mugabe ejulileyo. Lizakhumbula ukubana uMugabe ubhubhele kweleSingapore izolo lapho akade eselenyanga ezine eselatshwa khona elaliswe esibhedlela. Intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremiah ulonda imbali kamufi.
Umnumzana Robert Gabriel Mugabe, owaba ngumongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo, akasekho. Umgabe wathetshelwa yingwe mhlaka February 21 ngomnyaka ka-1924 ekutama mission esiqintini seZimba. Waye ngomunye wabantwana abahlanu bakamoyi umnumzana Gabriel Mugabe Matibiri, lo nkosikazi bona Mugabe. Umgabe waqala isikolo ekutama mission, wangena izifundo zakhe zaphezulu zekolitshini eFort Hare, wazophenduka ekhaya wafundisa eHope Fountain Mission. Waya eGhana wafundisa eSt Mary's Teachers Training College. Lapho ke ahlangana lomkakhe wakuqala unkosikazi Sally Heyfron. YeZimbabwe African People's Union ZAPU ikhokhelwa ngelinye lamaqhawe empini yokukhulula iZimbabwe, umoyi uDr Joshua Mqabu Nkomo. UMugabe labanye bakhe bagcina bekhonona ngobukhokheli bukaNkomo, okwabangela ukuba ngo-1963 bacabange ukuqala elabo ibandla eleZimbabwe African National Union ZANU elalikhokhelwa ngumfundisi Ndabaningi Sithole. Umanyano wePatriotic Front owawuhlanganisa uMugabe loNkomo wavuma ukuyahlala phansi bekhulumisana lo Smith. Umlamlankunzi kunguhulumende weLebhilithani eLancaster House eLondon. Ebhukwini lakhe elilesihloko esithi The Story of My Life, uNkomo wabhala ukuthi uMugabe wamangalisa wonke umuntu ngemva kwesivumelwano seLancaster House, lapho abika khona ukubana yena labanye bakhe abezana sebeseyancintisa ukhetho lwakuqala lweZimbabwe ekhululekileyo bezimele njengebandla, hatshi phansi komanyano wePatriotic Front. Ngomnyaka ka-1987 umoyi uDr Joshua Mqabo Nkomo avume ukukhumisana umlotha loMugabe. Ngwalotshwa ke isivumelwano sokumanyana ese Unity Accord.
I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick.
Emaphethelweni eminyaka yabo-1990 uMugabe wabhekana lokuqonga kwamazwi okuphikisa umbuso wakhe okwakungazake kwenzakale kubangelwa ikugugudeka lokonakala kwesimo somnotho elizweni. Ngabo-2000 lawo mazwe aqonga, lo mkakhe amthatha ngemva kokubhubha kukaSali, uGrace wazithela la enkundleni yezombusazwe, okuyikho okwadala ukuba lamaxuku lokufuthelana ebandleni lakhe eleZANU PF. Lokhu yikho njalo okwakhokhelela ekuthini agcine ehluthunelwa intambo zombuso ngabebutho. Ngomnyaka ka-2017, abeyibutho bagcina befaka uMnangagwa ukuba ngumongameli. Esekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokubanjwa ngamandla kutshiya intambo zombuso, wakusola okwamagama ukuthathelwa kwakhe leso sikhundla uMugabe ngabebutho.
What have we become in the country? Have we become savages, terrorists to ourselves?
Sesingabantu abanjani kanti njengesizwe? Sesilwisana thina ngokwethu sodwa.
I say no. I still say no.
Lanxa waba lamaphutha akhe esaphila, kulokunye laye akwenzayo okuhle. Ngakho ke sithi makalale ngokuthula.
Kutaba esanda kulamukela umapalane wekansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube selobele umsekeli kameya waleli dolobho incwadi umnumzana Tinashe Kambarami emazisa ukuthi kamelanga aqhubeke siza emsebenzini. Kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.